ukubuya kwemali entsha leyi ngibona njengani ibuya uzovala izikhala ebezikhona ezibangwe yi-bond note, ngoba abantu bebethenga imali ngama 40, 50, 60%. So kunganceda mbijana ukuthi abantu babe le cash abangayisebenzisa. Kodwa angiboni ukuthi uncedo luzadlula lapho, ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi imali yangikhona ithenjiswe lamhla, kodwa lamhla ayitholakalanga. So ngibona njengani udubo lwangikhona olwemali luzaqhubeka okwesikhatshana. Okunye engikubonayo ukuthi udubo olule Reserve Bank ukuthi abalandlela abake basitshela yona ukuthi bazenza njani ukuthi izimali eziphuma emabanks laphana zibuyele nxa kuye ukuthi abantu sebezithethe bazisebenzisa. So imali izabuya ibe khona okwesikhatshana, kodwa after isikhathi esithize imali izaqala ukusilela abantu besigcina ukuthi bathenge ama US dollars emkambeni owensitha.
Ubona iphathisa yini limali kudaba lokuvuselela umnotho?
Ukuthi iyanceda i-economy, angibona ukuthi izanceda i-economy, ngoba i-economy yethu udubo olukhona ayisulo dubo olokuthi akula cash kuphela. Udubo olukhulu yikuthi akula production enzakalayo, asila foreign currency. Yilo udubo olukhulu okumele sililungise singakakhulumi ngendaba le eyama notes lama coins.